Namhlanje uhlelo oluphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lelinye lamacele ebandla leMthwakazi Republic Party, lona elithi selazise amapholisa ngokuthi lizatshengisela ezitaladini mhlaka 11 kuyona le inyanga kobulawayo lisola indlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegogorahundi.
Ningelele mthwakazi labalaleli, hayi yekuliqiniso mthwakazi, ibandla leMthwakazi Republic Party liyenza i-peaceful demo ngoba sisola khonokho ukuthi kuthiwe udaba lolu luphathwe yizinduna. Izinduna mthwakazi labalaleli uhulumeni yena lo izanu PF payroll. Kunzima kakhulu ukuthi sikukholwele ukuthi izinduna zizokhululeka kumbe abantu bazokhululeka.
Siyabona njalo ukuthi kulamalunga ebandla lakho ele MRP alokhe evalelwe entolongweni agoqela abesifazana. Singabona libotshwa njalo.
Hayi, okwamapholisa lokweZimbabwe siyakwazi ukuthi lanxa iconstitution isivumela ukuthi nxa singabe silensolo sidikithe okulokuthula kulilungelo iconstitution yakuvuma lokho, kodwa siyazi ukuthi uhulumeni weZimbabwe uhulumeni ovele esephula ilungelo labantu. Akukho guaranteed ukuthi bazasiphatha njani, but thina sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale, umhlaba uzwe ukuthi silezinsolo njalo sirepresenta abantu abayibo abangama-victims. So sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale. Yebo ye, silamalunga ethu asaphakathi laphayana, konke khonokho kuyikutshengisela ukuthi amalungelo abantu bakomthwakazi avele azange ahlonitshwa. Abantu bakomthwakazi abazange bavele bayithola inkululeko kumbe baba lokuthula. Ngingazi ukuthi omama bazasukuma kanjani, kodwa siyazi sonke udaba lombhuqazwe lwalimaza kakhulu abantu bakomthwakazi psychologically, mentally and emotionally. Abaningi bale enga balokuthukuthela, so nxa sekunjalo kuyabulala esingathi self confidence yomuntu. Kodwa ngendlela osekuyikho ngakhona uzananzelela ukuthi udaba lolu sekuleminyaka kungakaze kwekuthiwe luyaphathwa. It's neither here nor there. I believe ukuthi kwabanye sebengaba lokwesaba, kodwa kwabanye bakhona abazosukuma bebe strong bethi this is the chance, this is the opportunity ukuthi sisukume sikhulume. So abaningi mbona besukuma kakhulu, omama bakomthwakazi mbona besukuma, kodwa nje into esiyisolayo yikhonokho ukuthi kuzoba compromised lezo zinkulumo, kuzoba compromised abantu bazafila intimidated phela. Izinduna zona ngokwazo zingama-victim, mina ngibona ingani lazo kuyazihlukumeza. Igugurahundi was a genocide, kumele ibe le independent commission eyiyo eluphenyayo lolo daba, njengoba sabona labana abantu abangu-6 ababulawa eHarare kubuya i-international commission, iMuntante commission. So kuyasihlukumeza singabantu bakomthwakazi ukuthi why ukubulawa kwezinkulungwane ezi-more than 40 kuthiwe kuphathwa izinduna ukukhulunyiswa kwangkhona. Kusuka khonapho nje kungani akuphumi kahle. Okunye esikusolayo umsakazi labalaleli ukuthi isigaba senkabazwe eMidlands akucaci ukuthi kuthiwani ngaso. Sisayidinga iJustice for 11 silobela farmers abadisappear ngoJanuary 1985, la namhlanje ama-families abo awala closure. Kunengi kakhulu okwenzakala eMidlands, and igugurahundi iqalele khona ingena laphana ekhwekhwe kubogogwe yinkaba azwe yonke leyo. Kusuka kube lo mbuzo ukuthi vele ukulungisa kwangikhona khonokhu kungakujenyonyi kumbe kunjani, bethi abathintekayo kuzomele beye emakhaya. Kunama-traveling costs involved, indleko lezo ezokuhamba zibhadalwa ngubani? Ngoba phela abantwana bakomthwakazi bagcwele ezindaweni ezikhathana ngenxa yesimo lama-consequences omfalo ombhuqazwe. Already abantu bakomthwakazi bayasokola, bayaswela. So lezo ndleko zihlawulwa ngubani? Konke khonokho yizinsolo esifuna ukuthi zizwakale kuleyo demo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana esilethulela lona Mgqibelo yonke. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.